bese kulungiselelwa ke izindlela zokuthi njengoba sesuke sisukele esisekelweni sombuso esihlakaniphane kusetshenzwa njani ke sokusiwa kulesi sisekelo sombuso esitsha. Ngizananzelela ukuthi kulezi izinto ezingasoze zivuke nje seziguqukile nje ngelanga elilodwa, kodwa eziyaba lesikhathi nje zilokhu zilungiswa lazo zilayinwa kuhle zingena kusisekelo sombuso lesi esitsha. Kodwa kusenza njalo kudala ukulungiselelwa kathesi ukhetho, ukhetho lolu osolusetshiya kilo sesiyangena kilo sesilesi sisekelo esitsha. Wona ama-principles azabesevumelene ukuthi ukhetho lube ngalesi ngasiphi isikhathi. Kusho ukuthi masinyane nje angithembi ukuthi athathe isukanyana nje lungasayinwanga ugwalo lolo. Kodwa ngokunjalo ke ngithanda ukuthi ngithi ngibe ngicace kuhle ukuthi ukhetho sikhangelele ukuthi iParliament iphele mhlaka 29 June. I-executive ingahlala ilokhu ikhona wenyanga ezintathu. Uconstitution ikukhona lokho ukuthi iminyaka ezintathu lezana ukhetho solungenziwa ke ngaziba asiphi isikhathi kusukela ku-29 June kusiya enyangeni lezi ezintathu.
Mnumzana Machoba, ngomthetho ubona njani lokho?
Ukhetho lungakwenziwa kufuze ukuthi kube lezinto ezithize ekufuze ukuthi zenzakale. Into yokuqala kufuze ukuthi kube 30 days ebekwe ngokusemthethweni ukuthi kurejiswe ama-voters kungakayi ekhethweni. Ingedlula i-30 days le kufuze ukuthi kube le between 14 to 21 days ukuthi kuhlale i-nomination court. I-nomination court ingahlala kufuze ukuthi kube le 58 days egazethwayo okuzayenziwa khona ama-elections. Lezi zinto ezimbili ezokuhlala kwe-nomination court lokugazethwa i-date yama-elections izinto ezibekwe ngumthetho okhona okhangela ama-elections aseZimbabwe esingathi i-Electoral Act. So zona lezo zinto kuzafuza ukuthi zilandele zenziwe. Yikho ke kufuze ukuthi kwenziwe khona ukhetho.
Mnumzana Machobana, njalo njengoba sikhangele ukuthi i-parliament kufanele ichitheke ekupheleni kwenyanga ezayo.
Okuqakathekileyo kakhulu kule mthetho eqakathekileyo efuza ukuthi ilungisiswe singakayi kukhetho kulo mthetho ofana ne-Electoral Act. Ngizananzelela ukuthi i-parliament yethu ngendlela ebikhethwa ngayo besebenza lokho esithi i-first past the post system. Kumbe singathi umjaho wamabhiza ukuthi ibhiza elifike entanjeni kuqala yiliphi. Kodwa njengoba kathesi sokuhlanganisiwe ukuthi kuzafuza ukuthi kube ne-proportional representation ndawonye le-first past the post, yinto efuza ukuthi ilingisena leyo. Bese sinanzelela njalo ukuthi sokucreate-we ama-provincial government lawo kule ndlela okufuza ukuthi labo bantu abaseva kulawo ma-governments ukuthi bakhethwe ngaluphi ngayiphi indlela. Njalo sokutshintshiwe singathi ngama-provincial governments lama-local governments. So i-local government act ingafuza ukuthi nayo ilungiswe ukuthi ihambelane nalokho sokufakwe ku-constitution. Lezi ezokusakaza, Broadcasting Services Act, i-constitution iyakubeka ukuthi uhulumende ufuze ukuthi apha ama-license abaninginingi abathanda ukuthi basakaze bangene njalo laku-electronic media, i-TV. Kubeso sikhangela njalo iphosa yonokele ayipha bezinto ezithize esibone ukuthi azihambelane lesi sisekelo sombuso esitsha. So nalezo yona leyo mthetho ngibona ukuthi izafuza ukuthi iparlamenti obabugawule ngesiphangiphangi bengakachitheki mhlaka 29 June babona ukuthi bakulungisa khona lokho.
Mnumzana Gawule, kuyini elikwenzayo ukunanzelela ukuthi isisekelo sombuso siyalandelwa ngamabandla wonke lapho kulungiselelwa ukhetho?
Esikwenzayo ke i-COPAC yona ilokhu ingakadingi i-ofisi yethu ye-COPAC. Beqakathekileyo ukuthi ngikwazi ukuthi lanxa abantu isisekelo sombuso basamukela kodwa kusadingeka ukuthi basifundise njalo babesazi kakhulu bese bekwazisa kwisisekelo sombuso sithetheni. Ngokunjalo i-ofisi yethu ye-COPAC sisayigcinile ukuthi ibe khona ikhangela zenezo zinto izixhumane phambili kwelizayo. Sizama ukuthi sikwenze ukuthi izixhumane lezikolo lani lani ukwenza ukuthi isisekelo sombuso lesi abantu bebesazi ngoba ngesabo basazi kakhulu. Kukhona okunye okuqakathekile abakwaziyo bathi kumele bajulise ulwazi lwabo basazi kakhulu isisekelo sombuso lesi. Ngokunjalo-ke siyananzelela ukuthi abamabandla lapha anti siyananzelela ukuthi kuyokuphithizela okuningi. Ngizakula izibonelo njengezinduna ethola izinduna zisetshenziswa zisenza into ze-politics lapha lalaphana kodwa kuthe kungangeni ezombanga zinduna lezi. Ngokunjalo siyabe siyelusa ukuthi abantu basizwise isisekelo sombuso bonke bahambe laso siselusana sonke ukuthi siyakulandela yini. Nangathi ngasibhala isisekelo sombuso esihle njani kodwa ngathi sasilandelanga vele kuyabe kuyizeleze lokuthi sibe khona lezo sisekelo sombuso ngoba kuyabe kulabantu abantu abazenzela izinto zabo bebe ngontando kayiphikiswa bebe ngabantu abazenzela okwabo.
Mnumzana Machobana, kuyini okungenziwa emthethweni uMongameli Mugabe kumbe amanye amabandla ezombusazwe engaphula isisekelo sombuso ekulungiseleleni ukhetho?
Entanda ukuthi ngikunanzele ukuthi ngibonge kakhulu into ethuzelwe ngubaba uGawule ukuthi abantu kufanele ukuthi bafundiswe ngesekelo sombuso esitsha lesi. Ukwenzela ukuthi nxa uyisethe sephulwa bayazi ukuthi okwephuliwe yikuphi njalo ukuthi sona isithini lokuthi nxa uhulumende ethe wenza lokho okungaqondanga kwenziwani. Nxa sikhangele ukuthi nxa uhulumende ngumongameli ethe waphambanisa endabeni zokhetho lapha okwenziwayo ukuthi ufuze ukuthi ahanjiswe emthethwandaba omkhulu. Isekelo sombuso esitsha sifaka esithi thina i-constitutional court i-converter yona le i-supreme court ekhona ukuthi ibe yi-first constitutional court. So nxa ethe waphambanisa ufuze ukuthi ahanjiswe lapho. Yikho ngito okuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bafundise bazi ukuthi isekelo sombuso lesi siphetheni simumetheni. Isekelo sombuso lesithi abe-civil society la ufuze baphatheke ekuthini isekelo sombuso lesaziwe nguZulu. Nxa kungalungiswa iphosa ilandelane nesekelo sombuso esitsha kutho ukuthi ukuhlangana kwabantu baseZimbabwe befundiswa ngento enjenganaleyo kuzaba lula abantu bazazi isekelo sombuso kahle ukuthi bakwazi ukuzivikela amalungelo wabo.